kulandela ukwedlula kwelanga elibekwe nguhulumende lokuba abathengisela emigwaqweni yamadolobha bephume bephele lingakafiki laba bantu lokhe bephithizela njengenhlala yenza namhlanje bezithengisela. Ikhansili yeHarare ithi isibiza amapholisa ukuba ezobasusa ezitaladeni. Kodwa umqondisi wenhlanganiso emele abantu abaphila ngokuzithengisela eZimbabwe Informal Sector Organization ziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi abayindawo.
Thina as far as we are concerned, siyathengisa sakhuluma opportunity kuhulumende very clearly ukuthi sizabe silokhu sithengisa baze basilungisele imisebenzi lamanye amathuba okuzithuthukisa lemuli zethu. Amapholisa nxa ebuya ezitaradeni azasithola sikhona.
Isiphathamandla sibona ngemisebenzi yenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Nixon Nyikadzino uthi ukusebenzisa amapholisa akusoke kuphathise ngalutho ngoba bezaxotsha abantu bephenduke futhi kusasa befumane sebegcwele njalo ezitaladeni bezithengisela okuzagcina kubangela ukuba uhulumende lahlekelwe yimali ngokuphindaphinda into eyodwa ebengakakhulumelani labantu ukuba behambise kanjani udaba olunje.
Akuphathisi because bazowahambisa eCoca-Cola njengalapha eHarare, bazowahambisa emaholding base eCoca-Cola lapha. Akulo umuntu ozakuhamba eyadinga ibattery phone lapha, akulo umuntu ozakuhamba eyethenga ama-automatics, akulo umuntu ozathenga ingubo from amabhere. Kit is a short term solution kodwa isozincede because abantu bangona bazophenduka estrada.
Umkhwananzi uthi kulandela incwadi abayibhalela kuhulumende ngeviki edlulileyo becela umhlangano wokukhulumisana ngalolu daba phakathi kukahulumende amalunga abo labosomabhizimusi ukuze belungisise lolu daba abakatholi impendulo.
Abakasinikeza ilanga kodwa bavuma ukuthi incwadi zethu bazibonile. Ngikhuluma nje khona sizabatshayela ucingo silandelela indaba yethu ukuthi sizwe ukuthi singaphi. Sawukhuluma encwadini nalo I think uclear. Asimeni usebenzisa udlakela kuZulu wethu. Sikhulumisane labantu ngoba okwenza ukuthi abantu besezitaradeni bethengisa yindaba yokuthi abanamisebenzi. Bengathola amathuba okuzithuthukisa lokusebenza. Angikholwa ukuthi lo muntu ofisayo ukuthiwene efuqa inqola edorobheni esenza lokho kwenziwa yithi lapha.
Onyikadzino uthi inhlanganiso yakhe ikhuthaza ukukhulumisana njengendlela engaphuma licebo elingcono lokuthi lolu daba luphathwe njani ngoba ukukhipha abantu nje kuzabangela ukuba abanye abatsha bazibuyele ukuyasebenzela kundawo inye laloba kusitsho ukuthola wekijimisana lamapolisa.
I-dialogue ngibona ukuthi inganceda ukuthi sihle sibone ukuthi singancedisana kanjani. Amavendi angikhona makuyenzakala bedinga ama-open space e-town, belungisa ama-space angikhona, bebona ukuthi kula manzi kule infrastructure e-right, bebhadala ama-rentals angikhona. Kodwa ma befuna ukuxotsha abantu bengakhulumi labo vele kuzohlupha.
Uhulumende obhekana lodubo lokwanda kwabantu ababonakala bethengisa ezitaladeni zamadolobha amaningi elizwe mahlayana bengelamvumo ulaye omasipala elizweni ukuba babasuse laba bantu ezitaladeni zimhla ka-26 kuyona le inyanga. Ngakwelinye icelo laba bantu bethi abayindawo ngoba bezama ukuphila elizweni elingelamisebenzi. Ibandla leZANU-P F lathembisa ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili ngesikhathi likhankasela amavoti ka-2013 kukhetho. Kodwa kuze kube lamhlanje akukho okukhanya kuphumelela kulolu daba. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.